Ekulumeni yakhe kwemukela isihlalo sokuba umongameli welizwe, umnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi okunxusa izizalwane zonke zeZimbabwe ukuthi zize ziyoncedisana laye ukuvuselela umnotho welizwe. Qede lapho weza kwele South Africa, lapho afika waluphinda ubizo lwakhe lolo. Kodwa ke intsha yeZimbabwe kwele South Africa ithi ikhathazekile ngokusilela kwamathuba ezentuthuko alungiselwe abantu abatsha abaphandle kwelizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Osakhulayo uWilson Moyo odabuka enkayi uthi uhlupho lokuqala ukuthi akukabi le misebenzi abangafika beyenze nxa bengabuyela ekhaya. Kanti ke lasekhaya uthi intsha ilokhu intula lezitalada inxa yokusilela kwenhlelo zikahulumende ezingabasiza loba nje ngoxhaso lokusungula amabhizimusi.
Intsha esakhulayo igovernment ingathi ayisinakekeli ngempela, ngoba kwamanje intsha eningi uma iqeda ukufunda isikolo igcine ichapha umfula mhlawumbe yezama ku-South Africa or eBotswana, igcine mhlawumbe ibambe ugebengu kanje kathi othi mhlawumbe igovernment uma sicabanga lokho mhlawumbe kube namathuba omsebenzi ekhaya kwelakithi eZimbabwe singakwazi mhlawumbe uma sesiqedile isikolo sichaphe ngaphandle.
Omunye osakhulayo uGreatman Mkhwebu yena uthi iphutha lakuqala lavele laba ikuswelakala kolutsha kumalunga edale laphatha intambo akhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abaphathi ntambo abatsha yibo abangaluzwisisa ngcono uhlupho lwentsha kwezemfundo, imisebenzi lenhlelo zamabhizimusi abantu abatsha.
Mina ngibona sengani uhulumende wenza okunganele ukuthuthukisa intsha yakithi, ngoba mba ngombono wami ngibona sengathi ubani uyandisa intsha eningi kakhulu kuhulumende wakhe ukuze kusasa kusizakale intsha lalaba abasakhulayo abalandelayo. Ngoba ngendlela engibuka ngakhona selokhu nje kwathatha ilizwe 1980 kusagcwele abantu abadala, so uma ngabantu abadala beshona intsha iyosala futhi iyasala ingazi ukuthi ikusasa lelizwe licina kuphi.
UMduduzi Dube yena uthi lobanje kukuhle okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa ezokulima, akusibo bonke abantu abatsha abasemazweni abafuna ukubuyela ekhaya bayekuba ngabalimi. Uthi bakhangelele ukuthi amankampani avalwayo kobulawayo aqale ukuvulwa, imigwaqo yakhiwe butsha ukuze labo kube lento ebakhangayo ukuze babuyele ekhaya.
Into esifisa ngabe uhulumeni engasenzela yona ukuthi njengentsha ayenze imisebenzi yezandla, njengabantu khona imisebenzi yokwakha, khona imisebenzi yokwenza into zamakhapenta. Abantu bengabe lokhu besiya emazweni, besiya emazweni le ngaphandle beshiya imisebenzi emakhaya ngoba babalekiswa ukuthi akunamsebenzi. Ukube khona abantu abakwazi ukuhlabela benze zonke lezi zinto, yizo ezingasiza kakhulu entweni entsha kakhulu.
Abafuna ukusungula amabhizimusi kakhulu imisebenzi yezandla abayifundele emazweni enjengokwakha, ukupenda izimota, ukukanika izimota leminye etshiyeneyo, bathi kufanele kube lesikhwama sakahulumende esizabasekela kulezi nhlelo ukuze nxa befika ekhaya bengaphindi babe luhlupho ezihlotsheni zabo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.